Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali.
Uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku-Member of Parliament yona le imali ye-$1,000 kumbe R20,000 lami ngikhuluma nginje ngangelayo.
Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebelele North kuthuli phambilini kokhetho.
Mat North kathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma-constituencies zethu wonke elichumi lantathu.
Iningi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla leZANU-PF.
Hayi, uvota suzingekile, suzingekile noma ungaba yokwenzima kuvota suzingekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba isiphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ngenxa yokusilela kwemali. Kuthi kwelokudinga amakhansila, ibandla leli lenelisa ukufaka abangamachumi ayisithupha lasikhombisa 67. Kumalunga edale lephalamende, leli bandla lizancintisa koBulawayo, eMagwegwe, leBulilima kunye leMangwe. Ngesizwe ingxoxo esiqhube lomholi waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Imali ebezifunakala ikakhulu masikhangele udaba lwama MPs bekufunakala imali esiningi kakhulu.
Siyabona ukubana like lakhalaza ngemali. Lingathini lina ngalokho njalo ungasela ukuthi wena njengomongameli webandla sikhona yini isikhundla ozasincintisa?
Yes, inomination fee eyaphawulwa njengenhlawulo yokuthi abakhontestayo babhadale okokuqala yatshengisa ukuthi ZANU-PF iganyile ngoba uzananzelela ukuthi kule portfolio committee ePhalamende ekhangelane lezezimali ezibhadalwayo andubana kuyikuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iyaqala uku-announce izimali lezi udaba lolungadlulanga ePhalamende. Kwasokusithi omunye undoda wakhona lesishoneni wayayichallenge ecourt, icourt yarula in his favor isithi yena udaba lolu ama-charges lafakwe aphezulu kakhulu ngaluye cutshungu lephalamende. Ithe ingena ke ephalamende under this portfolio committee yekhangelane ngama-elections kwatholakala ukuthi i-committee le ilabantu abangu-5, 3 abeZANU-PF, 2 abe-CCC. Kwenzakala-ke ukuthi abeZANU-PF abathathu laba baphasa isinqumo sokuthi hayi ama-$1,000 lawa, which is equivalent to 20,000 rands, lama-20,000 e-presidential ondile. Lokhu sakubona thina kuyinto yokuqala ye-reading esiyenziwe iZANU-PF. How can three people decide for amanye ama-parties ngitsho angekho lasePhalamende anjengawethu? Kodwa sakunanzelela ukuthi iZANU-PF vele ngoba yiyo ebambe into zonke njalo izakhi lugatsha lwabo. Imali lezi ngoba bona bengamasela bazayenelisa ukuzibhadala, abantu abanjengathi abazukwenelisa. Kanti lizananzelela ukuthi last year umnyaka usiyaphela iZANU-PF le-CCC banikane ama-$40,000 abakuthi ngamaloni ePhalamende. uhulumende esingaziyo lokuthi ngamaloni ani kusho ukuthi vele ngakwelinye icele babezi prepare ukuthi bona basebelungiselela ukuthi imali yokhetho bazabalayo abantu abanjengathi bazithole bengenelisa ukuphatheka njalo sizananzelela ukuthi izano iki yamenyezelwa kakhulu through Al Jazeera kuthiwa bakhiphe igolide ngaphandle kwelizwe kwathiwa igold mafia konke lokhuyana kuyasibonisa ukuthi bona balayo imali yokuthi bakhankase ngoba bangamasela ama resources elizwe bathatha bewafake ebandleni labo ukuthi basibenze ubugwelegwele bokuqila ama elections hayi engingakutsho babugandi ukuthi mina kulolu khetho akula lapho engiza contesta ngimi khona either ku council loba ku member of parliament uzananzelela ukuthi lanxa abantu babengafisa ukuthi ngingene ku member of parliament yona le imali ye 1000 US dollar kumbi 20000 rand lami ngikhuluma nginje ngangelayo ngoba thina injongo yethu biyukuthi vele ama candidates ethu wonke komthwakazi ama MPs angene lama councillors angene si defend i political space yethu kodwa ke bakunenzelelile ukuthi MRP iqhubeka igaina a lot of ground komthwakazi yikho bafaka imali lezo kwenzela ukuthi thina singenelisi ukuthi sincintise kulolu khetho
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umholi webandla le Mthwakazi Republic Party lokho esikudabalunye ibandla lesisi lithi esigabeni seMathibeleland North kuthuli phambilini kokhetho sekusele phose inyanga eyodwa nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho sixoxe lomgcini sihlalo waleli bandla esigabeni seMathibeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda
Matinothi Khathesi Gande kuthule kuzigaba zethu zonke kuma constituencies ethu wonke elichumi lantathu akula ndawo lapho sengengezwa khona ukuthi sokuke kwangani kuba lo dlakela kumbe ukuba lokwethuselwa kwabantu njengoba amaphepha ethu sifayile nje kuhle mbona ngani umsebenzi wethu siyaqhubeka kuhle ukutshela abantu ukuthi umnyaka wenguquko yiwona lo umnyaka weZimbabwe yomuntu wonke yiwona lo akukabila lapho ukuthi sezwa khona ukuthi kulomsindo kumbe kube lokwethuselwa kwabantu ngaphandle nje kwalapha lalapha yana nje osobhuku lezinduna abangani khona yibo abangani bajujuzela abantu ukuthi khona bevotelizana uPF kodwa ayinto encane leyo siya sizayilungisisa
yona imvumo yokuthi lenze imihlangano liyayithola lula na lezi zinsuku
sisela mvumo thine sidingayo emapoliseni khathesi sokuyisikhathi sama elections idate lama elections selisaziwa ukuthi sichone sisiya kude emapoliseni sidinga lokho vele into yothiwa ngamarali asilasikhathi layo thina sesikhamba sikhuluma abantu bebalutshwana soka kusela vele kudingekayo ukuthi sidinga abantu lapho kufunakala khona ukuthi khona senza amarali sizabazisa nje but asidingi mvumo yabo ngoba lesi sokuyisikhathi sokubana umuntu wonke ekhampeni.
Hello ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umgcini sihlalo webandla lesisi esigabeni seMathibeleland North. Kusenjalo inengi lamaqhegu lezalukazi abahlala esigabeni sentaba zinduna ngaphansi kwesiqinti semguza bathi kabavoti lonyaka ngoba bakhathele ngokuqanjelwa amanga zinkokheli zebandla lezanu PF ezihlala zibathembisa izulu lomhlaba okweminye iminyaka kodwa lokhu behlupheka abanye abatsha labo bathi kabasoze bazihluphe ngokuvota ngoba akula okungabasiza uEzra Chisasibanda weStudio 7 uvakatshele entaba zinduna wasethulela udaba olulandelayo
Imkhankaso yokhetho lonyaka isiqalile. Abahlali bentaba zinduna kukhanya bajabulela ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi. Mnumzana Leonard Moyo uthi kavoti ukhetho oluzayo.
Bas promise abathi sizayenza lokhu akwenzakali. Sizayenza lokhu akwenzakali. Asizakwazi ukuthi mayizithini. Seze sicabanga ukuthi kuzihlalela nje vele ungayizihlupa ngokuyela imizi. Uyavota akungcono kuyekela kuphela. Bali babuya sebe funa sibavotile sibe funa sikampeni sibe kampena futhi sibavotile ah mina sendiniwe nje sengkati
Ugogo uSeraphiri oneminyaka yokuzalwa ngamachumi asitshiyagalolunye lambili, 92 years old, laye uthi ka 40 lonyaka.
Khuluma iqiniso kuhle mpana.
Eh.
Hayi sozinyile.
Indaba.
Ngiyovota umuntu ongangezele kuhle. Basivalela leyo wokhikhi. Iwokhikhi yayisinika ukudla. Kanti uthi wathi angehlulwa uza kuya egangeni. Egangeni uyakulwa lobani. Kanti useza kulwa nabantu esesitshaya ukuthi isayekele ngubutele.
Umnumzana Big Boy Thebula ilunga lebandla leZANU PF uthi indaba yemali efayo yiyo eyenza abantu bangaselithandi ibandla lakhe kulindawo.
Hayi mina ibandla lami mina salivotela yilami lena eselagugayo. Izibra.
Izibra.
Ngaguge ngavota
izaphu.
Izaphu yitse.
Wasusiya nga.
Hayi ngasembuyela kuZANU ngoba yiye mphethe. Abantu bayisikela but balukunyunyuta ngathi bavaswakali kahle. Into zayo kazicace. Khangela kadizi ukuthi imali le injani esiyesithembile esiphila ngayo.
Umnumzana Sipho Ndlela oneminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 45. Ulanxa ehlupheka uyavota kuphela lonyaka.
Hayi esigabeni abantu bayakhala kakhulu ngoba sadubeka. Sesizwe khona lokho nje kuphela ukuthi lo uthi siyazilimela kuze ingathi khona lokho siyahlupheka vele kusasa yangikhona. Ayikho hayi ayikho nje mbonana nani labantwana lo mfazi. Ngabe ukuthi abantwana bami bahlupheka kakho. Hayi uvota sozingekile. Asozingekile noma ungaba lokwenzima kuvota sozingekile.
Kukanti uSporo Moyo webhekeni uzonto kwamagama ngesimo sezomnotho elizweni. Umoyo uthi sokwesikhathi sokuguqula izinto elizweni.
Ngifuniphume. Yatayat disti asisebenzi ngabuya le bondi bathi bondi abasaluphuni. No job, no what. So sifunani khonapha. Akuntjeli into esifuna khonapha kuyini. Sidubeka sinje. Amakhampani ethu avala, asisebenzi, azange siphiwe ama-benefit ethu. Kodwa hambane amakhiwathi hambane cela imalini kumkabi. So hate this attitude eyenzakalayo eZimbabwe. Njengebhekeni la, no. Esidiniwe.
Osakhulayo uQondani Wata, oneminyaka yokuzalwa ngamathuba amathathu 30, uthi yena nabanye bakhe abavoti lo nyaka ngoba amabandla akhona akancedi lutho.
Angazi ukuthi ngaze ntshitshe kwesikhathi ekuncela khona bavike kube yinto eyi-one futhi. Fale
sina vele wathi besakhula vele isasayethi vele yazi sisalelele enkangala thi ngomsebenza kulo manje uhamba emsebenzini awutholi.
Abantu abaningi bakhala ngemncele emitsha edotshwe iZimbabwe Electoral Commission uhlelo le-delimitation bathi bakwazi ukuthi bevota kuziphi indawo esigabeni lezi. Ukhazila wakulindawo ke uAlexander Mkandla kuWard 6 omele bandla leZANU PF uthi kana qiniso ukuthi kuzahamba njani.
Yeah, not quite sure on that one. Kungenzakala ngeke sikwale lokho but we are also trying to educate them. Yeah, bakhala shem. Abantu bakhala. But then, well, akula nto abangayenza ngaze bakhale but ukukhona ukuthi iprogram esiyenziwe.
Ngimela Studio 7 ngapha intaba ziduna. Igama lami ngeza Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Siyabonga Ezra Chisa. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izakhamizi zesiqinti seMount Darwin lapho ukudabuka khona umnumzana Xavier Kasukuwere zisithi azifuni ukuba uKasukuwere ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Iphephandaba lobulembu beinternet elesite lilodaba lokuthi umphathi ntambo zokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu uthuke abakumabandla aphikisayo ebafanisa lamahuhu. Leli libala elasetshenziswa iziphathamandla zebandla leZANU PF ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey,
Studio 7 lapha ngumoya lambe ngicela lingibuzele lapho kuma baza wezanu PF ukuthi njengoba siforce ukuya ema meetingini kuma rally wezanu may meeting iphela bona besiye ezindlini nabantwana babo thina siqala ukungena iganga sifohla sisiye eBotswana busuku sisiyadinga ukudla sisiya eSouth Africa sijump eLimpopo bayakwazi na ingwenya zisidla bona besiforce ukuthi siye ku meeting sebeyalala besidla thina sisiyaziphandela eBotswana nase South Africa ebusuku bona besiyalala lingibizela ukuthi uyakwazi nalo umabaza
ngibingelele abasakazi bonke abaka Studio 7 ninjani lo khuluma lana umandla wakwaShabangu kuzolecholotshwe ejibi lo baba lowezano lethi imigwaqo yalungisa ulungiswa ngaphi umgwaqo ulungiswa ngaphi umgwaqo imoto zethu zifile file ngenxa yale migwaqo yabo labantu imigwaqile umgwaqo lokhu yagcina ngosmith uthi ubaba umnango wakho ubaba umnango wakho umnango wakho kweze akula nto engizomnango wakho umnango wakho aliphuma ikhehla phuma amakhehla wonke ezano labo labo ubona abathi balwele ilizwe baphume akula lizwe balilwela lwela wenza balwele ukuthi balibhuquze kanje belibhuquza bebhuquza ilizwe so ngathi kuthiwa kusemahlangeni abantu emahlangeni kunjani awungasela lutho ungasakukhanya lutho lokuthi umbekwa kwaba la mabele inkomo sezinyathele zanyathele yinto eyenziwa izalo izalo kayiphume basi nezano basi ngezano kunizalo funa abantu abatsha awuzalo umntana wami lawo uthi basi ngezano uthi basi ngezano umntana
Studio 7 Studio 7 otungamili bonke abasiphakeli uhlelo kanti sisenzani triple C sisenzani besiyithembe kangaka isisenza ingcaba ngqo izinto ekade singayikhangelelanga hayi triple C hayi mani hambisa indlela ngohlelo oluright ungathatha abantu baseharali ubalethe ngapha esindebeleni uthatha abangapha bale umuntu wesindebeleni katonke esindebeleni weharali katonke eharali mani hayi triple C mani ungenze njalo mani triple C esikuthembe kabi triple C sithi ngozo sikhulule egehena hayi mani lokhu sisegehena nawe thina sithemba ukuthi siyaphuma egehena ngawo susibisela futhi egehena triple C hayi mani triple C hayi triple C hayi undlovu wasekhezi bantu limfake kuphela utriple C loba nebheda limfake utriple C ebheda enjalo limfake kuphela sizama ukuthi sitshintshe kambe ungahlala usidla ngenyama everyday asike sitshintsheni mani sike sidla umfushwa awu kumbe sidla amaqanda sike sitshintshe idiet
siyabingelela lonke balaleli ba Studio 7 lani wonke Studio 7 elisinikeza indaba siyabonga ngithanda ukukhuthaza abantu bakithi wonke ukuthi bakithi asambeni siyevota siyevota sibili sivoteni ngobuningi ukuze sikhululeke eZimbabwe sivoteni ngobuningi sure ke sizameni sitshintshe siboneni uChamisa la ukuthi uyenzani la inxa kungamehlula sizamkhupha sizameni bonani zani PFC ehlekile sure kunini yasikunini sisebenza la lapha kunyaka yonke leyo 40 something namhlanje ngikhuluma ngasithembisa ukuthi bazasifakela itara asifukeni bantu abasha sambeni siyevota sonkenini siyevota singasebenzisa ukubandlululana ukuthi amashona ngobandebela sambeni siyevota sonkenini thimu yeZimbabwe ezisinqobe siyabonga
hayi siyabona okwenzakale elizweni lakithi asali bantu beStudio 7 izindaba kodwa lokhu eselikwenza kanti amaphathi esindebeleni wona likhulumana ngawo nini abo MRP labo zapha amaphathi amakhulu likhulumana ngawo nini ngoba kumanje sekuyi-CC sekuyizani phela into esilikhuluma ngawo and two alukazi ubona indebele lisiyakhampela emashonali ngiyaphoka ukukhuluma kuphela kuStudio 7 alikaze libone umuntu wesindebeleni etshone ebuthalise amashonali wawakubona kuphi siselazalwa wakuwabona liphi ishona litshona libuthanele umuntu wesindebeleni wakuwabona bani osuke emathebeleni esiyakhampeni emashonali wakuwabona bani umuntu wakuwambona mpela ongasho ukuthi nango owatshone ebuthalise amashona zabona lezithombe yonke le nto leyi zabona amavidiyo ngubani kodwa lina libhizi ngamaphathi wakhona lithiya amaphathi wethu abozaba amaphathi esindebeleni awu-MRP amaphathi esindebeleni alikhuluma futhi langawo kumanje ziya kuma-election siyabe sifuna ukuza ukuthi bebeyenza amarali kuphi manje baplanani manje bayenzani amaphathi esindebeleni yiyo sifuna ukuwazwa kodwa manje selibhizi ngamaphathi eshonalendi kuphela kaswa sizohlala si-ande amashona la ngoba manje malikhuluma ngawo kanje bayabona vele ukuthi laba bantu babhizi ngani hayi zamani ndibhalansisibhalansisani mpela sike sizozaphu uvo lwabo sizwe i-MRP uvo lwabo ukuthi bathi ngoba vele ama-audio talisawavuli sikhuluma kabi ngezizanu vele ngeke sikhulume kahle ngamasela la ngeke sikhulume kahle sihlalo ngababulali lapho.
Ngiyalibingelela abasakazane bonke abesitudio sethu nolintinkamile inkomo konke nje. Ngibonge ithuba mayeukuthi nizongena umsakazi. Cela ukuthi lo nyaka uma kuvota kasakazibhama, cela bekhiphe bezalukhefu lihayi usikhathelela ukuthi kuhlale emazweni ngaphambilela. Sesikhathele inkosi, sesikhathele. Cela benze into e-right lapho. Eyi, mina ukuthi ngizangekho lapho ekhaya ngizovota kahle nje ngivotelisa elinye iqembu elingasizana. Ngizophathela iqembu elingasizana, hhayi kungaba ngiphinde futhi asakazibami ngithi kulaba bazovotelizana, hhayi inkosi naye bavusise ngoba ukhanya ngathi bavotele ukuthi sihlupheke size siwoke. Kodwa umuntu ovotelisani ngempela usuke umuntu o-right kahle khanda, hhayi ke nabantu abazobecabanga kanti abantu kanjani la.
Sanibonani Studio 7, siyabonga indaba elisinika zona hlobo esithandekayo. Nathi ningabamba kanjalo kuze kube naphakade. Siyabonga kakhulu ngomuzalo ngothando lokumasibanda eklabut.
Studio 7 ngiyalibingelela. Ake lifunde lamamameseji bantu phela. Kunini ngifaka lingafundi? Ngilo mbuzo mpela ukuthi kanti abantu abasenyele ma kuthiwa khona bavakatshelwe nguye lo president wakhona lo mnankagwa wangkhona lo uhambe ngani? Uhambe langa ngoba enyele ayikho imigwaqo phela enyele asikaze siyibone imigwaqo, imoto zihamba endleleni. Uhambe ngani lo mnankagwa wakhona? Bona bafika bejabulela umnankagwa berojwa umnankagwa behlupheka kangaka. Kula bantu abahlupheka nje abantu baseplumtree. Hayi bo vukani kabantu baseplumtree. Ake livuke emaqandeni lingarojwa umnankagwa. Wayebuya namhlanje sekusiwa vota, wayengabuyi imali sifa endlala, inkomo ziphela endlala zingelalapha ezinyatha khona manje. Hayi bo vukani emaqandeni bantu baseplumtree, vukani emaqandeni lingarojwa umnankagwa lo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika elakwele France lingene kulanga lesihlanu kulokutshengisela okukhulu okubangelwe ikudutshulwa kwesakhulayo ngamapholisa. Izindlu, izimota kunye lamabhizimusi atshisiwe, enye impahla yathathwa ngabantu kade betshengisela. Ukutshengisela lokhu obekulodlakela olwesabekayo kubikwa sokuchaphakele kumazwe angomakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Pangodube.
Udubo lwaqala kuyo le ndaba yokubulawa komfana, kodwa ke kwase kumemetheka abantu sebebona ukuthi kukhanya ukuthi uhlupho olukhona kakhulu elizweni leFrance ukuthi abantu abanothileyo kukhanya ukuthi umkhandlo osuphakathi kwabantu abanothileyo labantu abasebenzayo kodwa abangathi basesempofu uqhubeka usiba mkhulu lo mkhandlo. Yikho osekwenze ukuthi sibone kusiba lalo mvukela osukhona eFrance okwenza ukuthi abantu kutshiswe izinto eziningi, bavandalize izinto eziningi ngenxa yokuthi bazama ukuthi bazama ngazo zonke indlela ukuthi bakhulumisane lo Macron, kodwa ukhanya ngathi uMacron wayengafuna ukuthi ayilalele lento, wayechaya indiva into le ayetshelwa ngabantu base France, izizalo zase France ukuthi bathole i-dialogue layo. So basebebona ukuthi njengoba yena engafuni ukuthi abuye etafuleni ezohlala phansi bayenelise ukuthi bakhulume, babe le dialogue lama citizens eFrance abakhala ngezinto ezikhona njalo lezinto nje ezikhona ama services akaphathwa ngindlela efaneleyo, izinto ezifana le housing, ama accommodation abantu abala ma accommodation, abanye abantu isanitation kwezindawo akwenziwa kahle ngendlela kuma standards afanele ukuthi abe yiwo. Kodwa endaweni ezilabantu abanothileyo khona kuba lokuthi bayakhangela izinto zakhona, i-service delivery yakhona iyenziwa ngendlela enhle, kodwa kukati ilizwe lonke leFrance nxa ukuthi abantu bayabhadala ama-taxes, laba abantu abayibo abama-working class abayibo ababhadala ama-taxes amaningi yibo abangaphiwayo i-service delivery ekhanyayo ingakho sesibona kathesi sekusiba lomvukela lo nje ngoba bathi bona abasoze bethi ngapha kuyibo babhadala i-tax eningi laba abanothileyo ababhadali i-tax eningi kodwa ke yibo abathola isevisi engcono laba ababhadala i-tax eningi yibo abaqhubekela phambili bebona besiba lodubo njalo abaqhubekela phambili bebona ubumpofu babo bulokho busiya bukhula kokuphela yiko sekwenze ukuthi sibone kusiba lomvukela lo.
Siyabona ubana udlakela lolu lubikwa soluchaphakela kumazwe angomakhelwane leFrance. Ukubona njani wena khona lokhu njalo kula khona ukuthi kumemetheke kuze kufinyelele indawo ezakini khona ngapho kweBiltane.
Akumangalisi ukubona udlakela lolu luchaphakela emazweni ongomakhelwane ngoba abantu bayafunda bayabona indlela abantu baseFrance abaconducte ngayo iboycott yabo leyo abatshengiseleyo kwitoyitoya kwabo lokho abakwenzileyo njalo bayazwisisa ukuthi lokho abakusolayo abantu beFrance basolani. Ilizwe elifana leBritain lilizwe elisase phakathi kweconfusion ikakhulukazi endaweni yeBrexit. Indaba yeBrexit yindaba elokho engingathi ukuthi yindaba elokho isasekhona bakhona abanye abalokho besayibasela ukuthi ngabe iBrexit le iyacitshwa ilokuzeli ilizwe leBritain libuyele futhi kwiEuropean Union ngenxa yokuthi sekulokho kwaba leBrexit. Ziningi izinto ezingasahambi ngendlela efaneleyo njalo ziningi izinto esezisenzakala kuleli lizwe esezingathi ziyakhinyabeza abanye abantu ikakhulukazi abantu ababeke ukuthi mhlawumbe abazalelwanga kuleli lizwe. Okusekwenza ukuthi njalo lamanye ama-standards amanye sengathi asisiya ngokwehla ngoba kathesi iBritain yona ayisalandeli ama-standards ama-European Union standards isilandela ama-standards ayo eBritain. So ngeke kuze kumangaze nxa kuwukuthi kungabonakala ukuchaphakela kufika kuleli lizwe laseBritain. Kodwa ke elizwe laseBritain angibona ukuthi kungaba lesixa esikhulu kakhulu esabantu abangakwenza ngenxa yokuthi leli lizwe abantu abaningi basebenza njalo abantu abaningi bababhizi ngemsebenzi. Kodwa ama-strikes siyabona ngoba nxa singakhangeli kathana kamuvana nje inyangele ezidlulileyo sabona ama-strikes abantu abatshayela ezitimela sabona ama-strikes abodokotela labonesi noma ngithi abasebenzi be-NHS ababeboycotta ngokuthi ama-standards ama-working standards yabo awalunganga. Njalo lomholo wabo ungathi uphansi ngenxa yokuthi bekhangelela ukuthi isimo kathesi semali noma isimo sentengo yezinto isingapi kodwa umholo wabo uqhubekela phambili ulokhu sasephansi ungakhujulwanga. Kodwa ke sabona uhulumende waseBritain ezama ukuthi akulungisise khona lokho. Kodwa ke siyazi ukuthi kusasekhona ezinye izinto ezidinga ukuthi zilungiswe okungenza ukuthi umlilo lawo lumathe kodwa ngeke uze ulumathe kakhulu ngezinga eliphezulu njengalokho esibona eFrance.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ohlaziya ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esengilandi.
Zalenzela manga phakathi komnyaka.
dlala ntethe ingoma kaSikhosana Buhlungu isigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani esikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MRP lenelisa ukubhalisa amalunga amathathu nje kuphela azamela ibandla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla le-CCC lithi esigabeni seMathebeleland North kuthuli phambilini kokhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba lilazi ukulalela ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.